Hayi, uJulai Moyo okhulume la manje ajunula abantu. UJulai Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona, abantu bakobulayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sitshibani ukuthi uhulumende vele kakalungisi, kakalungiseli uBulawayo, kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakoBulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ukuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kutsho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi, utshaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini uMoyo, ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakoBulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali manje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde imali leyo vele ivele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MTC iku Government of National Unity ukuthi umnumzane uTendayibiti wayekhuluma esanguminister of finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yeshiyaza vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU-PF. Angiyabona. So nxa kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi akhele abantu izibhedlela, njengoba phela nanku ulokhu zeni July Moyo akhuluma ukuthi hayi nxa kuswelakala ilokhu zeni i-equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho bayabeza utshela ukuthi uzibhadalele. Uyabona mfowethu, uzibhadalele khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona, uyabe uzibhadalela. Angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanye amazwe into lezi zonke lezi zenziwa nguhulumende, but because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba otsotsi oguluva, imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista kumele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakoBulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu naleyo. Ungakhangena lapho emathebeleni ndla kulamalahle, kule golidi, kulani, kule nhlanzi, yonke into ikhona khona. Uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela, just 10. Kuhle kutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigilamkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo uMoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi ahlolwe ukubana ule gcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili, ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele uba ngodandahe. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje nabanye abantu bezinye izizwe, ngoba imali engena kuhulumende iningi, kodwa uhulumende udancedisa uZulu. Hey, angiyakutshela vele ahle avale